Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMabasa 2022 muKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze atazelele uzibuse kusasa lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo.
Ukuthakazelela iminyaka engu-42 eZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi.
Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende.
Singathi siyaqhathanisa lombuso ka-Ian Smith, uyafana naxathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimntwelelani, akusela ncedo.
Kodwa abakubandalizana uPF bathi luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse.
Lilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elikhulu kakhulu, ngoba lilanga lapho esaphuma khona ezandleni zobugqili.
Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lephasika kwesezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Isikhathi sokuthi siphumuleke, siphumo zingqondo, siphumo zimzimba.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa kulo msakazo. Da aphikisayo anxuswe nguhulumende athi kawasoze ahambe enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium kusasa ukuyathakazelela uzibuse. Amabandla la athi abantu bancindezelwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho-ke akulasizathu sokuthakazelela uzibuse. EleZimbabwe lifikisa iminyaka engamathumi amane lambili 42 kazibuse. Umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akutsho lutho ukunxuswa kwebandla lakhe nguhulumende kaMnangagwa.
Okwenze sala ukuba yingxenye yokuthakazelelwa kwe-independence eBafokeng Stadium kusasa kobulawayo ngosimemo sika-Emmerson Mnangagwa ikuthi okokuqala asingeke siyiselebrethe le-independence yokuzalwa kweZimbabwe okweminyaka engu-42 years. Kakhulu sikhangele udaba lwegugurawundi olwenzakala between 83 and 87 ngokweminyaka emihlanu. Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi abedlula 40,000 bebulawa nguye u-Emmerson Mnangagwa, lo Robert Mugabe, lo Perence Shiri, lo Sitting Sekgamayi, lo Constantine Chiwengwa labanye bakhe. Thina sithi asilandlela esingayithakazelela ngayo le independence. Nanzelela ukuthi silwela ukuphuma eZimbabwe, silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination, ukuzikhulula sisodwa sibe lilizwe elizimele lodwa. Yikho sithi thina ethi independence kayikafiki.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lisahlolisisa ukunxuswa kwalo ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi kuningi okuhle okwenziwe nguhulumende webandla leli kusukela ilizwe lithola uzibuse. UMnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende kubandla leZANU-PF uthi kulozibuse ogcweleyo eZimbabwe.
Usuku lolu kumele siluhlale siluqade kuhle kakhulu, ngoba luyasikhumbuza lapho esivela khona ukwenzela ubana sibe kwazi lapha esiya khona. Uhulumende owesibili omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuye ngendlela eqakatheke njalo ephezulu kakhulu, ngoba ubuya uzolungisa lapho okwaphambaniseka khona. Sithe sithatha uzibuse kuningi esathi sukubamba sakhutha ugatsha ngenxa yokuthi sasingakaze sizibuse, njalo besingakwazi ubana uzibuse kumele kuphathwe njani, kusetshenzwe njani. Manje ke njengoba yena umkhokheli wethu ubaba Mnangagwa ebevele khona kuhulumende lo odlulileyo okababa uMgabe, usekwazi lapha amaphutha esawenza khona, njalo ke esebuye ngokuthi awalungisise lawo maphutha. Amaphutha amakhulu kakhulu esawenzayo yubana azange sinake izinto zethu ezeZimbabwe, njengokuthi lokhu abakuthi ngama-infrastructural issues anjengemigwaqo, amadamu, ogesi, lokunye konke okuyikho okwenzibana unxa umkhonomo kumele uhambe ngendlela epheleleyo.
UJuma uphinde wathi
usebuye kathesi ke umnumzana wababa Mnangagwa ubana kulungisise khonoku, siyabona imigwaqo eminingi iyalungiswa, siyabona njalo ukubana kona amadamu ayalungiswa amaningi asakhiwe indawo zonke, elikhulu idamu elegwayisha kandemu elizanika ubulawa amanzi lalo selizaphela, bese sikhangela lasewange ngalele Kariba lapho kulungiswa khona izindawo ezilungisa amagesi njengewange lapho kulo unit 7 lo unit 8 abaseduze ubana baphelele ubana amagesi abe khona. Lokhu kuthathu kungahlanganiswa yikho okwenza ubana umkhonomi ubekwazi ukukhula njalo uqhubekele phambili.
Bayakhala abantu elizweni lonke jikelele ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North uthi kalusakhanyi usuku lukazibuse eZimbabwe.
Konke okwakusenziwa ngesikhathi sombuso kaSmith sikhanya kathesi sesiphakathi kwakho. Thina abantu abamnyama sesihlukumezana sodwa, uhulumende kasananzi abantu, abantu beZimbabwe bayahawula. Uzibuse esasimlwela asisamazi, kunje nje ilizwe selikhanya lingani ngelabantu ababili abathathu. Iningi labantu lidonsa kanzima. Siyakhala nje, akula mali elizweni, akula kudla. Sikhangele independence yona le esiyilandayo, abantu babelambile khona. Kumele ukuthi ngalilanga abantu abajabula khona kakhulu, bejabula ngoba kwakulilanga abakhangelele ukuthi babezikhulula ngalo embusweni wabantu abamhlophe. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngombuso esikiwo, umbuso weZANU-PF okhokhelwa ngubaba Mnangagwa, okokuthi singathi siyaqathanisa lo mbuso ka-Ian Smith, kuyafana nacathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimlwelelani, akusela ncedo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Pastor Magwizi okunhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Yithi laba esasingekho okwakuthiwa ngamathororo ngasona leso sikhathi, yikho sathi sesilithethe ilizwe i-independence yaba khona. Iqakatheke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba salwela leli lizwe ukuze libe khona, lithole uzibuse. Kodwa isimanga esikhona ukuthi hayi ke nanxa kunjalo salithola leli lizwe, iZimbabwe ayizange ibe ngekhululekileyo, ayizange abantu baseZimbabwe bazange bakholise ukuqakatheka kosuku lwenkululeko. Gabazanga badle ulujulu waleli lizwe baba ngabahluphekileyo. Nanxa abantu abaningi bengaba le micabango yabo ehlukeneyo, abanye bathi uhulumende lo khona mubi kwedlula owamakhiwa. Mina ngithi uyedlulisa ububi owamakhiwa ngoba owamakhiwa wawusagcina umsebenzi yabantu. Owamakhiwa umbuso wawusibala amabhasi ayehamba ezitridini emadorobheni. Njalo umbuso wamakhiwa wawusiba khona ugcina izintandane. Lapha abanamhlanje laba kabagcini, badinga inotho yabo.
Omunye njalo ocothoza uhulumende kaMnangagwa unumzana ucacaphulu othi ukubulawa kuka-Elvis Nyathi izizalwane zakwale South Africa kuveza ukuba abantu kwele Zimbabwe bahlupheka okumangalisayo.
Kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe basahlupheka bekwamanye amazwe, abantu bazikhangelela phansi. Kutshengisela ukuthi independence yethu after 42 years iyize, ngoba akula lutho esilutholileyo ngayo nxa kuyikuthi umuntu owazalwa nge-independence, ngoba yena u-Elvis Nyathi ka-1979 uze wafa engela passport yelizwe leli leZimbabwe. Ngibona ngani akule enye into esingayitsho ngaphandle kokuthi independence yethu okwakathesi kayitsho lutho nxa singalungisanga leli lizwe, ukwenzelwa ukuthi abantu bethu baphenduke eZimbabwe bazosebenza lapha ekhaya.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa umkhosi omkhulu wokunanza usuku lukazibuse kusasa kobulawayo lapho uMnangagwa azokuthula khona umbiko wakhe oqhakathekileyo. Abantu abahlala kobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi seliphansi inani labatholakala beligciwane le-COVID-19. U-Alton Stasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Ayathokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lephasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla le-Church of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu. Lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene siyikhumbula sithikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni ngoJesu Kristu yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Prisca Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lephasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lephasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangana emabandleni njalo sibonge lezulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday. And kube yisikhathi ade silokuthula generally. And I think abantu abaningi lo abengakwanisanga ukuthi betravele out of ama big cities, but generally abantu bakholisile ipasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lephasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla leKatholika ngesikhathi sePhasika lapho esikhumbula khona ufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amaKatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePhasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu ngoba silemicimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu. Lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba le sonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kunenye okwenziwa nguZulu ngekhefu lephasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sebesikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mchado. But ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umuntu ikhalisa ukuthi no-TV. But kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter Friday, Good Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebele kuyabe ngomahuta pipi 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 umuntu azitshaya amahuta abantu bechada bepolisi. But kathesi akula ngithi umchado oyiwo sibheyila out nawubhizinisi yamaphawusi. Ngokungathi uyakhangelela iziva zangukhona bangaka abakwanza ukuthenga amaflawuzi. Balutshwana ntu akwanza ukuthengela iziva amaflawuzi. abantu vele baphakathi komunzini kanti zezithi zincasikhangela lempupha ukuthi ikhwelile 10 kg nayezwa $3 siya $7 it's not a joke umuntu acabanga ukuthi ayothengile kuzeni flowers 10 kg lasezimali azathengpo.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lephasika ulidlale esenkonzweni, uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey usathandi, khona nginanzelela kathesi imoti leli tshaya amawindi lapha babulala bayivula kwasetshwa kuthi kade kudinga imali. Hayi liyakwase ngiqhuqa khonapha amankazana shuwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapha engayitshayelela khona. Ikuseni yonke kasiboni kathesi usamfana sefuna ukuphuma xa idudude ifica imoto amaglasi agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu nengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba uPope Benedict, umkhokheli weRoman Catholic Church, uthi akumelanga abantu bekhonze labo abalenhliziyo ezilukhuni, njalo kumele belwisane lobudlwangudlwangu emazweni atshiyeneyo anjengekwele Ukraine. Uthi kumele ele Russia lele Ukraine abeke phansi izikhali akhulumisane umlota ngoba abantu bathole nzima kulelo lizwe. UPope Benedict ukhulume lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe wephasika. Uhulumende wakwele Ukraine uthi ibutho lakulelo lizwe lilwa okumangalisayo edolobheni le-Mariupol eseliphose lahluthunwa ngele Russia. Iziphathamandla zikahulumende zithi ibutho liyala ukubeka phansi izikhali njengalokhu kufiswa ngele Russia. Lele Russia eselibhombe labhidliza phose zonke izakhiwo kulelo dolobho lithi kalisoze libulale amasotsha la edolobheni leli angabeka phansi izikhali. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi sebelahlekelwe ngamasotsha edlula inkulungwane ezinhlanu 5000 eMariupol lapho ele Russia lihlasela khona ngamandla. Ele Russia lasuka endaweni zeKiev la eDonbas region ukwenzela ukuthi lizame ukuhluthuna isigodlo lesi. Lokhu kubikwa yiReuters News Agency. Soku isikhathi sezamasiko.
Nana masiva
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelo bola
ye kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sizo zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kwa Elvis Nyati kona ngale ke kwele South Africa obulewe nje echiswa ngabantu kumbe ngithi sizalwane zakwele South Africa. Ye baba Ngwenya sawumukela kuhlelo akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele. Siqale ngokuzo ugogo lapha ekhuluma ngakhona.
Uthandeka kubuhlungu ngathi uzilele sibili uvuke uzilele.
Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho ake sizwe njalo ukuthi yena uthi
uzilele ulele phansi mtakatatu wethu naba bakubuleleyo bakubone khonokho
wena usiyikho kona ebulwe njalo kwenziwani vele ukuthi kulungise inhliziyo yakhe.
Umbuzo ukuthi bona abesonto yini ngoba umsonto bayahlupha kakhulu sebaphuma emasikweni nabe belandela usiko kufanele ukuthi kulizwa njani ezwafoyilile nabe kwengele kona lokho kwenzakale kwemzukweni othileyo kuyasuka kube sokufika injwayelo omunye wabo asela ekhishwa ngomlilo.
Ye sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati. So uyazilwela njani xa sizokhuluma usalukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamshisileyo labo bathwale ubuzima sokuluzimu lolo aluvusa ugogo uqondile ngathi esele ngumzulu kubi kangaka
kodwa kuyasebenza yini esintwini khonoko kumbe into yakudala
hayi kuyasebenza kuyasebenza sinika kulanto yakudala angiyangaba nemigcozo ethize yokuvusa umoya kwami kuqondile ukubulala intendi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba uhluphisa izihlobo zakho laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje ngoba na usumbulala wena ususenza ukuthi usendelwa kini lufe luphele olubulawa yilaba nabantu labo bekhama izinyembezi
siyabonga kakhulu ke sibonga ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya ingcwethi iyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadini lokusasa baba
senana masiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameni Gomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba esiyaziyo sonke indaba kaMsamaria lwanolungileyo uJesu owanika umzekeliso ngawo sizabala ku Luke chapter 10 iverse ka 33 ithi yona kodwa umSamaria othile owayehamba wafika lapha ayekhona njalo kwathi embona kwaba lesihelo indaba siyakwazi ukuthi isukela umuntu wayebuza uJesu esithi kambe yiwuphi umthetho oqakathekileyo eBhayibhelini akho uJesu wasesithimbili umthetho oqala ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke okwesibili lothi thanda umakhelwane wakho ngoba nxa umthanda umakhelwane wakho kutsho ukuthi kulezinto ezinenye ongeke wazenza ungeke weba kumakhelwane wakho nxa umthanda ungeke wajontsha umkakhe nxa umthanda ungeke wamfisela okubi nxa umthanda kodwa njalo uJesu sinika ke umzekeliso oqakathekileyo ukuthi vele sona isiKristu esiqakathekileyo isiKristu esilobu esilesihelo phakathi kwaso isiKristu esingahlali nje echurch kuphela kodwa isiKristu esiphuma ngaphandle kwebandla sibe lesihelo lapha iqudabo lukhona ngolendoda le eyayisuka eJerusalem siye Jericho ilizwi likaNkulunkulu lithi wabanjwa ke ngogubuzela izigebenga amatsotsi abemtshala undoda walimala amthiyo komuntu osefile ilizwi lenkosi lithi lona kwabuya ke umpriest ekhubuzela ejahle kuye enkonzweni wamedlula eceleni lundoda gazanga ufuna umthinta wathutsha njalo umlevite abayibo ababencedisa amapriest etempeleni laye wedlule eceleni lugege evalekela lundodo olimeleyo kodwa uJesu unika umzekeliso omnandi kakhulu lapho esefika esigabeni sokuthi kwathutsha ke umSamaria lo amaSamaria siyakwazi ukuthi ayengadlelani lamaJuda amaSamaria ayekhangelelwa phansi uJesu uthi lundodo ngumSamaria nguye waba lesihelo lomuntu lo owayelimele wafika ke waphambuka wayamthatha wasemusa endaweni lapho ayengayelatshwa khona manje nansi indaba eqakathekileyo sinanzelela ukuthi uJesu uthe imilayo embili eyokuqala yokuthanda uNkulunkulu owesibili yokuthanda umakhelwane wakho wasesithi umakhelwane ngubani ngazangathi wathutsha undoda owayehlala eduzane lalo umuntu otshayiweyo kodwa uthi wathutsha umSamaria futhi ngumuntu owayevele ngamazi kodwa waba ngumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wamzwela wafuqwa ngumoya okuzwela ophakathi kwakhe umoya ukuze selesihelo ngokuthi lo muntu oselimele ngenze olunye lutho ngimncedise manje isiKristu sethu sakathesi ngesabantu abafuna ukuya echurch kuphela kuphela kodwa engabi lani lobuhlungu obuziwa ngabanye abantu phandle kwechurch. Siyakwazi ukuthi abantu banjengalundoda wayetshaye ngamatsotsi, abanye abala kudla, abanye abala imali yeschool fees, abanye abala zinto, omunye umuntu lo le ndawo yokulala aphangalala khona uyabengalayo. Ngakho wena nxa ungumKristu inkosi sibizela ukuncedisa, yiso isiKristu soneso.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazele baba igama lika Jesu, thandazela abalaleli la wonke umuntu ozwayo izwi lakho namhlanje ukuba umoya wakho ingcwele ukukhulumisane labo, amehlo avuleke baqalise ukubona izidingo ezikhona kubo makhelwane, izidingo ezikhona esigabeni esihlala kizo, ukuze uNkulunkulu usebenze ngathi ukuthinta lokusiza abantu lesizwe sakithi. Ngegama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa kusasa. Kwezabatsha namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu labasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa. Baza kwenzani kulandela ukubulawa kwa-Elvis Nyathi ogangadwe wathiswa izizalwane zakule South Africa?
Igama ngumduduzi Moyo. Into embona abantu kumele beyenze ukuthi kumele be-register ekhaya bevote kwenzela ukuthi sikwazi ukutshentsha i-government liyane khona le ZANU-PF. Then singatshentsha i-government ye-ZANU-PF. Kuyabe sokulamathuba omsebenzi ekhaya, singakwazi ukubuyela ekhaya siyosebenza. Before kuchange lana i-government, hayi akulanto engaba right. Kumele kuchange i-government. So into engayitshela abantu ukuthi abantu we must register to vote. Change lana i-government, kungene enye i-government, then into sezi right. Kuyabe ngaselanto esidinga lapha e-South Africa, then we must go home. Ngoba into eshodayo ekhaya indaba yomsebenzi, umsebenzi awukho. So ngiyacabanga ukuthi maso kuchange i-government sokulomsebenzi, wonke umuntu uzoba lethuba yokuthi esebenze, then into zonke ziyabe sezikuhamba ngendlela ngoba zithi zi-government le khona ayikho right. Ungazubuyele manje angeke ufike usebenze ngoba kula msebenzi.
Ibizo lami nguThembelihle Ndlovu. KumaZimbabwe wonke nje jikelele akhona kwelizweni le-South Africa nalaba abasezweni laseZimbabwe, bengicela ukuthi sihlanganise namakhanda sibe bantu banye sincedisane ngale simo esibhekane naso. Mina ngesingami ngumuntu olungele ukuze ekhaya. Yilethwa ile ndlela singakhona iSouth Africa sijikela umakhelwane. Ngibuye ngithi mina ezakhamizi zonke noma ngithi izizalwane zonke zaseZimbabwe, ningalwi nabantu, nikwekeni ezandleni zabaphathi babo, nathi sizobhekana nabaphathi bethu ezweni sibuya kule kwelaseZimbabwe.
Salibonani uJabulani Khanyile lo okhulumayo. Abantu okumele sikwenze ikwasi yekhaya, singabi silwa sikude nekhaya, silwa sikwamanye amazwe. Okumele sikwenze ukuthi sisuke lapha lapha esikhona siye kulungisa sisekhaya, sizame ukulungisa indaba yelizwe lethu. Njalo singafuna ukusizwa ngabanye abantu ngoba abantu bona besidinga ukuthi basisize, yebo abantu abasiphazamiselayo futhi yibo bantu abasithengisayo. Okulandelayo kuka-Elvis Nyathi kubuhlungu kakhulu ngoba i-government nayo ithule eyalapha e-South Africa, ayikhulumi ayithini ngokubulawa isihluku somuntu, umuntu odalwe nguNkulunkulu njengabo, ukuthi ube kungumuntu wabo wenziwe kanjalo ube bathini. So kubuhlungu kakhulu, besifisa ukuthi ingenelele i-government yalapha isize lapho kumele isize khona.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club linqikelana kusasa lele Dynamos emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup. Amaqembu omabili athi azimisele ukudlala kahle e-Barberfield Stadium kobulawayo. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabo badlala ezombusazwe athi awasuzi athakazelele usuku lukazibuse lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa kobulawayo. Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende, kodwa abakubandla leZANU-PF Party luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse. Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika kwezizindlini zokukhonza uNkulunkulu. Sikuba lapha uthelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo ngo Gibbs Dube.